kumele ukuqala siqoqe lokho singathi ngolwasemzini production, ngoba i-currency kumbe imali ihambisana lokuthi ilizwe lona lanelisa ukuthi livune okunganani okungayenza ukuthi imali yethu sibe layo. Thina-ke njengamakomani sesikujoye ukuthi okwesikhatshana kuyakuqakathekile ukuthi singene kuRand Union kumbe okwe-5 years sisazama ukuthi sakhe umnotho welizwe lakithi eZimbabwe. Ngemva kweminyaka engu-5 years yikho lapho esesingahlolisisa khona ukuthi kambe sesifikile yini isikhathi sokuthi sizimele sodwa sibe le-currency yethu. Siyananzelela amazwe anjengeBotswana, amazwe anjengeSwaziland, amazwe anjengeNamibia, noma bengasebenzi iRandi as official currency kodwa baphakathi kweRand Union basebenzisana leSouth Africa, njalo kuyacaca ukuthi umnotho weBotswana lomnotho weNamibia uphezulu, okwenza umnotho weSwaziland leLesotho ube phansi. ESwaziland ukuthi kakulankululeko yezombangazwe, kanti-ke futhi leLesotho kuhlalwa kujaywe amakhulu ilizwe leliyana kalikho stebhu, kodwa ngalawo mazwe astebhu inotho yabo ibizathi ithuthuke.
Siyabona ukubana umongameli Mnangagwa usebhodabhode ngamazwe abalisa oNamibia, o-Angola lamanye anjalo, engakayi kwamazwe aphetheya ayiwo akhanya engaphathisayo leZimbabwe ngoba elemali elenotho ethe xaxa. Manje ihambo zakhe zonezo kumazwe lawo ubona ziphathisa ngani?
Awuzamayo umongameli uMnangagwa sicabanga ukuthi uzama ukuthi mhlawumbe aqale aqinise ubudlelwano kwelizwe lakithi leZimbabwe namazwe akusadak. Njengoba siyakwazi ukuthi kwezohwebo i-trade si-trade kakhulu namazwe awe-SADC, ikakhulu ele-South Africa, kanti futhi amazwe e-SADC yikho lapho kugcwele khona izakhamuzi kumbe izizalwane zaseZimbabwe ezisebenza khona.